ligugula ibizo njani ibandla ligugula ibizo lebandla iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa akulanto etshintshileyo yiyo esingathi ngesikhiwa iZimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sitsho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lencedise ilizwe ngoba lele leZANU-PF selehlile.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi alternative democratic alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazo
kuleqiniso thina yithi esingathi ngisikhangathi ngachaza into ngesindebele kodwa ukuthi alternative siyithi option ekhona ngaphandle kweZANU-PF siyehlulekile. The only choice abantu abalayo, the democratic choice abalayo, is Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Yebo, sibona lapha ebulenjini ku X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Imizo sabe seliguqulelani, yile bizo lethu esilalo, yuba ibandla lethu esilalo. Endlini kungangeni inyoka uthuthe emzini wakho, uyadila le nyoka esendlini iziphu.
Ye, kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethweni ndaba lokunye kunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokho?
Manyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu uzakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuza aliswe ukuncinta ngoba ukuncinta lokhu kusemthethweni. Yisingathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa ngakhethelwa yikhothi ukuthi hayi wena ukufuza ukwanisa ukuncinta ukuleli bandla ngoba kuleliyani ibandla. Ngikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakula madabu candidates kulabantu abangena bezithi bayi-triple C bengayisiyo kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele.